sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngo Chris Gande ngolwesihlanu mhla ka 23 Mphalakazi 2016. Endabeni zethu lamhlanje.
Nga usifuna uye eBlawayi $15 kodwa imali akho. So indlala kuphela. Last year yayingcono. Imali yayikhona kwakule mayusa sokathi sokula mabondi akula mali. Amaphepha kuphela. Ungahamba ebhenki ayitholeki akula mali akula bondi lankona akula yusa lankona. So yiko kwenza ukuthi abantu wadubeke sini.
Abachayeli bamabhasi bakhala ngokwehla kwebhizimusi lonyaka ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi nxa kuqathaniswa leminye iminyaka.
Nambona ikhisimusi isikhathi sokuthi imuli zihlangane, ukuthi abangane bahlangane nje libe lonke, kube isikhathi sokuthi liphongojabula.
Abasakhulayo lonyaka bakhala ngokuthi babhekane lekhisimusi ehlukileyo engathembisi ubunandi beminyaka yonke. Kuhlelo lwethu lweWoza Friday lamhlanje umculi uVictor Nyathi odabuka eBinga usethule indlikizane edlalade elilengoma zolimi lwesidonga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abachayeli bamabhasi bakhala ngokwehla kwebhizimusi lonyaka ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi nxa kuqathaniswa leminyaka yangemuva. Isimo sezomnotho elizweni esingamanga kuhle kanye lokusilela kwemali emabhanga sekuphazamise ihambo zabafuna ukuyabona izihlobo labangane emaphandleni lakwamanye amadolobho. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlolisiso ethe yenziwa iStudio 7 esilindweni seMpare Msika iveza ukuba bebebalutshwana ngempela abahambayo abachayeli bekhala ngokuthi sekubathathela isikhathi eside ukuthi amabhasi agcwale. Omunye wabachayeli othwala uZulu kuya eBrightbridge, umnumzana Thapiwa Sibindi, uthi eminyakeni edlule bebeyitshaya imali abantu besiza ngobunengi bemenyezelana ngekhisimusi.
Indlala yodwa, akula lutho, abala mali, akulani, even amabhasi lawa ayadura. Nga usifuna uye eBlawayi $15. Last year yayingcono. Imali yayikhona kwakule mayusa sokathi sokula mabondi akula mali. Amaphepha kuphela. Ungahamba ebhenki ayitholeki akula mali akula bondi lankona akula yusa lankona. So yiko kwenza ukuthi abantu wadubeke sibili.
Umnumzana God Knows Chinembiri ngumtshayeli othwala abantu ukuya eChiredzi. Yena uthi ubesela maholo amabili ngesikhathi ekhulumisana leStudio 7 emise ibhasi ezama ukulayitsha. Kodwa ibiloke ilabantu abalutshwana.
Bakufuna ukuhamba kusichirezi, chirezi $18. Manje abantu baphethe ama $10 wona. Normal days business ya charge ama $12 chirezi, bakufuna ukuhamba kuchirezi $12. Manje ama price akona $18.
Enzikini yedolobho bekuzindwendwe ezinde emabhanga wonke. Uzulu ezama inhlanhla ukuba athole kuyimadlana aye lapho afuna ukuyadlalela khona ikhisimusi. Bekungesifanayo lalapho uZulu athathela khona imali azithunyelwa izihlobo ezifana labomkhuru Western Union lezinye uZulu esephelelwe engasazi ukuba uzophumelela na ukuyithola imali. Osakhulayo oyisakhamuzi zemzini weGlenview obesemzileni wokufuna ukuthatha imali kwelinye lamabhanga endaweni yamavinkili ebucwadlana leMpare Msika umlondolozi Ndlovu uthi uselensuku ezimbalwa ezama ukuthatha imali yakhe ukuze ayebona abadala emaphandleni kodwa kusehlula.
Indaba yemali naleyo ukuthi imali ayisathatheki emabhinki thina njengamanye amabhinki ethu kanti sabesenika loba ama 50 bonda la ukuthi imali yakho uyabuyithola nzima usokolile uvukele ebusuku ebhenki uzoyithola mhlawumbe ngo-12 kumbe ngo-1 emini kwesinye isikhathi uyiswile.
Ethi akaselalo lethemba lokuba uzaphumelela uyadlalela ikhisimusi ekhaya ebona lokujabula lesihlobo labangane.
Isizo sami bese ngesokuthi njengeminyaka yonke phela ukuthi hayi nxa umuntu usuke wasebenza phela umnyaka nje ubumude kangaka lobunzima yobuhlangana labo ukuyephumula lawe labanye uyencitsa abazali ukulima nxa kulinywa la uphumule bethwa ngumoya uselise inkomo kumbe lawe uhamba hambe nje ubona izihlobo ngoba ikhisimusi isikhathi sokubona izihlobo isikhathi sothando lihlangana labanye lijengiselana uthando.
Labaphila ngokuthengisa labo bebekhala ngokuthi akula bhizimusi njengeminyakeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lwekhisimusi izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono ehlukileyo ngokujabulela ikhisimusi yalonyaka. Abanye besithi akula mali njalo lalabo abalayo bathi bona amabhanga awala mali kuthi laleyo evela emazweni kunzima ukuthi bayithole. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Unkosikazi Dorin Sibanda obese silindweni samabhasi eRenkini osebenzela eBotswana uthi ikhisimusi uyilungiselele noma nje isimo eZimbabwe siqhubeka singasihle.
Silungiselele kanti kakhulu ngoba izinto vele sezidura. Right. Lo hlanga sibona ngazani iwesi ngoba izinto lokho ezikoma zisiya phambili.
Umnumzana Meluleki Mlilo okubhizimusi lokufuqa inqola eRenkini uthi ibhizimusi ayikhombisi ukuba kulekhefu kufana laphakathi komnyaka.
Hayi khona konje uncane ncane nje abantu bonke njengasukuzona. Amboni ukuthi nje ukuthi ngathi mbe kuyisizwe holiday uthi sokujagila yino.
Untando Magijima laye osebenzela eBotswana obhekise amabombo lapho adabuka khona eKhezi uthi ikhisimusi bayilungiselele.
Mina ngiyekhezi. Hayi ikhisimusi silungiselele but hey mungwa kithi yonzima mama hey asikwazi ukubana kumbe sizophumelela le kubuyelela lapho esivela khona. Singazi ukuthi lapha kuvela kuphilwa njani. Hayi amabhasi angikhona akhwelile yonke into yangikhona iphezulu. Thina sisebuthwana mama. Hey kuyabhetha vele uma uhleze endana ngaso yakho ngaza kube mnandi.
Umnumzana Thandanani Mpofu osebenza njengomncedisi kamshayeli webhasi uthi abantu bayahamba sibili emakhaya kodwa babhadala nzima ngoba bayehluleka ukuthola imali emabhanga.
Bahamba sibili abantu kodwa ukukhalakhala izimali ababhadali ngendlela okumele babhadale ngayo. Kubabhizi kubhizi bafuna ukuhamba sibili.
UMebhi Nxumalo osuka eNyathi emahlabathini osebenzela eSouth Africa uthi ikhisimusi yalonyaka ingcono njalo osiphatheleni babapha kuhle imali uma kuqathaniswa lomnyaka odlule.
Hayi kimi ingcono kakhulu ngoba masitshintshi irandi ngilibonela ingcono kakhulu. Masitshintsha ngebondi rate yakhona ingcono kulokwa last year. $7 i-100 rand. Last year besitshintsha i-100 rand nge-$4. This year hayi kungcono kithi kakhulu esisebenzela out.
Uhleziphi Nxumalo udade wabo kaMebhi yena uthi ikhisimusi yalonyaka ayimphathi kahle ngoba imali ayikho.
Mina ikhisimusi yalonyaka amandlo hayi ayimphathi kuhle ngoba imali kayikho.
Indwendwe ezinde lokho eziqhubekela phambili emabhanga akoBulawayo abantu balala emabhanga sekusele amalanga amabili ukuya kukhisimusi. Abathunyezelwe imali evela kwamanye amazwe nge-Western Union labo babhekane lokusilela kwemali kodwa abanye abalayo imali babonakala bethenga impahla lokudla emavinkilini kuthi abanye basa abasakhulayo ekujabuleni kwemidlalo ehlukeneyo eBulawayo City Council Mall ekuJason Moyolo 8 Avenue kusiya esithombeni sikamuyi uJoshua Nkomo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga nompumelelo. Abantu abaningi kakhulu abangamakholwa esiKristu emhlabeni jikelele bayaqhakathekisa ikhefu lekhisimusi njengoba bethola ithuba lokujabula bebuthene lemuli benanza ukuzalwa kwenkosi uJesu Kristu. Abasakhulayo baseZimbabwe njengabo bonke emhlabeni jikelele labo bayabe bekhangelele linjabulo ngalesi sikhathi kodwa lonyaka bakhala ngokuthi babhekane lekhisimusi ehlukileyo engathembisi ubunandi beminyaka yonke. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe labasakhulayo abambalwa besipha imbono yabo ngekhisimusi yalonyaka.
ungqoqo ayenze la lumsakazo. Unkosazana Sithandekile Nyoni, ongumlobi weDivas Inc. njalo engumunye wabasakhulayo bakobulawayo, uyachasisa umbono wakhe ngekhisimusi yalonyaka.
Ninambona ikhisimusi isikhathi sokuthi imuli zihlangane, ukuthi abangane bahlangane nje libe lonke, kube isikhathi sokuthi liphongojabula.
Kodwa unkosazana Nonkululeko Dube, omunye njalo wabasakhulayo, ulombono owehlukileyo.
Kunje so mina nazala ama segweru yabe uhamba uthi ngiyabona ukuthi imali zangkhona zibambani ngwe 2017 abakwazi ukufisa in time nje so basela ukuthi ngosizo zakhona after Christmas or which have sengathi akwansi lo wola ukhama ugade amabhasi sengikhathe bona abazali bethu ukubathumela noma ini ukuthi ngikufisa ikhisa bengabe ngacinyana so kunzima.
UMadube uphinde wachasisa ubunzima obabhekane labo njengabasakhulayo ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Nandi yamfana labangani abaningi abasebenza eNgilandi nabaseGoli naseAmerica sekufike oyedwa kuphela. Balithwala kakhulu abanye sebona kungcono ukuthi basale khona ngale lapha abakhona bathumezele imali kulo babo abasebenzi banyankhona ukuthenga amatikiti because babona nje ukuthi bengabuya lapho basuka nokuthi kudubeka esathi bathi ukuthi babengabakwansikenzi labazali akhe kuyafika ukuwayenza ngasathi kwenza kudala.
Esephatha udaba lalabo abathanda ukuchitha ilanga lonke lekhisimusi besecaweni benkonza inkosi ngokunikeza imali lezipho. Unyoni uthi babusisiwe abalezandla zokwenza lokho kodwa bakhona swelayo abangela amathuba okupha.
Angeke ngathi kulempendulo eyi-1 ngoba yambona izandla azilingani. Bakhona abangabe belakho ngoba siyababona loba uhamba edolobheni bakhona abanemali okuthenga into zokunatha lokokudla lezipho. Kube labakhona ukuthi abalitholi lelo thuba lokuthi bakhonise ikhisimusi njengabantu.
Iningi labasakhulayo eZimbabwe njengabo bonke abantu elizweni babhekane lenhlupho eziningi ezibalisa ukusilela kwemali emabhanga, umnotho lezombusazwe ezimanga kuhle, ukuswela imisebenzi ikakhulu kulabo abagqibe izifundo emakholishini amayunivesithi sokubangela inengi labo ukuba liphile ngokuthengisa emigqoqweni impahla ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Hove. Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na, nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncintiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda, +1 202 465 0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba, imivuzo iyolahlwa. Merry Merry Christmas.
Amabandla aphikisayo asefisele uZulu weZimbabwe ikhefu lekhisimusi elihle lanxa esithi inengi libhekane lobunzima bobusilela kwemali kanye lobumpofu obubangelwe ngumbuso weZANU-PF. Embikweni wakhe kuZulu umkhokheli weMDC uMnumzana Walshman Ncube uthi kuyadanisa ukuthi lizwe lisesimeni elikiso ngenxa yebandla leZANU-PF eliqhubeka ligogodlela embusweni lanxa kusobala ukuthi alisela maqhinga okuvuselela umnotho welizwe. UNcube uthi uZulu kumele eqhubeke elwela amalungelo akhe lombuso okhululekileyo engelakwesaba. La ngamazwi yagcizelelwe isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, uMnumzana Edwin Ndlovu.
Bakithi sithi, bantu bakithi, bantu beZimbabwe, akulahlombeleko ngokufelwa. Lanxa iZANU-PF ibulale i-festive season nale yenza ukuthi abantu behluleke ukuthi babe nezimali, bathenge ukudla, bathenge inhlanyelo, balime, benze lokhu lalokhu. Behlulekile, behluleka lokubhadala-ke ama-school fees abantwana. Sithi hayi, akulahlambeleko ngokufelwa, kasibekezeleni siqinisele umnyaka ka-2018 uyeza ozadinga ukuthi sibambane sikhiphe izidlova zeZANU-PF embusweni-ke kungene umbuso wentando kaZulu. Sithi thina ke kubuhlungu yebo kambe le bond note le yabayithembisayo kayikho, abantu batshona balala njalo emalayinini belindele izimali. Babengena ezitolo kumbe emagarajini bethenga ifuel ke ngoba lokho kuthiwa yikuswayipha, batshela ukuthi akula network. Kungangokuthi plastic money ke nale yade besithi ayisetshenziswe kakusebenzi lakhona. Yikho-ke abantu beZimbabwe bebangena ke lesi sikhathi se-festive season-ke bekhangeleleke lo mnyaka omutsha ka-2017 besebunzimeni obukhulu, kuyadanisa kakhulu lokho okwenzakala elizweni leZimbabwe.
Kuyini elibathembisa khona abantu beZimbabwe ngomnyaka ozayo njengebandla?
Njengebandla le-People's Democratic Party sithembisa abantu beZimbabwe ukuthi umnyaka ozayo ka-2017 sizakhuthalela ukuthi sihlanganise simanyanise amabandla ezombusazwe wonke, kwenzeka ukuthi ma kuyiwa ekhethweni-ke sihambe-ke sile candidate eyodwa-ke ezasimela-ke umongameli welizwe le ephalamenti eyodwa le council eyodwa. Yikho esizaphatheka kikho kakhulu, lanxa sizabe sisebenza senza inhlelo zethu njengebandla, kodwa-ke sizabe sikhangelele kakhulu ukumanyanisa amabandla ezombusazwe kwenzeka ukuthi angene ekhethweni-ke anqobe izanu PF besebenzelana ndawonye.
Hello ke ngumnomsana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9, ngiyaphinda njalo ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Lapho esiyaba sixoxa khona ngekhefu lekhisimusi. Lingathumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni. Lingenelani kuhlelo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Singangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zakwele Libya zibika ukuba abathumbe indizamtshina yalelo lizwe babambe ngamandla umtshayeli wayo ukuthi ayiqondise ezihlengeni zeMalta elwandle lweMediterranean lamhlanje ekuseni ngemva kokwethusela okuyidubula ngamabhomba isemoyeni. Ugatsha lwezomvikela lwakwele Melika lusole kakhulu umfanekiso wevidiyo owethulelwe abezindaba oveza amasotsha kahulumende wele Turkey ebulawa ngokutshiswa ngabahlamuki abalwa becwatsha abe-ISIS kwele Syria. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ekunanzeni ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele, ele International Human Rights Day ngayona le inyanga kaMpalakazi, uhulumende weMelika usungule umkhankaso owe Free to be Home campaign wokuveza inhlupho ezibhekane labemuli eziba lamalunga abotshwayo evalelwa ngezombusazwe ngenxa yenkolo yabo kumbe imbono ehlukenele lababusayo. Lo mkhankaso osungulwe ngumeli weMelika enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba uSamantha Power uzaqhubeka ngesikhathi sonke sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha phansi kwenhlelo zakumabonakude eziveza impilo yabo labemuli yabo. Lezi nhlelo ziveza ukuba labo abayabe bebotshelwe ezombusazwe kumbe inkolo yabo kababiki bebodwa, kodwa kujeziswa imuli yonke kanye labangane ngoba bebhekana lenhlupho ezehlukeneyo zokuhlukunyezwa. UNajez Mohammed wakwele Iran ngomunye wabakulezi nhlelo kulomkhankaso. Yena-ke uligqwetha olwela amalungelo oluntu njalo engumama olengane ezimbili. Okwamanje uyabika ngemva kokugwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka elishumi lasithupha ngemisebenzi yakhe yokulwela ilungelo loluntu kungeladlakela, okugoqela ukuphikisa kwakhe isigwebo selizweni lakhe sokulengiswa. UNkosazana Mohammed wake waba yisikhulumeli sendawo edumileyo ngokulwela ilungelo loluntu eyathola umvuzo owe Nobel Peace Prize eyeshirini ebadi esibizwa ngokuthi yiCenter for Human Rights Defenders egxile kakhulu ekulweleni amalungelo abesifazane. Okwamanje uvalelwe ejele elaziwa ngokuphatha izibotshwa ngocuku ele Evin Prison. Ubikwa engaphilanga kodwa iziphathamandla zalelo lizwe ziyamvalela ukuthi athole usizo lokwelatshwa. Njalo abantu bakhe lomkakhe lokhe bemmelele ukuthi akhululwe. Uhulumende weMelika ukhuthaza uhulumende weIran ukuthi akhulule uMuhammad ngokuphangisa ukuze abuyele emulini yakhe emmelele ngamehlo abomvu.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Uhlangothi olubona ngokubuthelela igazi eliphathisa abehlelwe ingozi olwe National Blood Services Zimbabwe luthi ilizwe lilenani elilingeneyo elegazi eziphaleni zalo. Ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi minyaka yonke, iziphala zegazi zihlala zibethwa ngumoya ngenxa yokwanda kwengozi zomgwaqo. Kodwa isiphathamandla sogatsha lwe-NBSZ umnumzana Sifundo Ngwenya utshele Studio 7 ukuthi bazilungiselele lanxa bekhangelele ukuthi kulakho kuba le ngozi eziningi zomgwaqo.
Isimo sagazi krisi simi kahle sibili kusetshenziswa gadalala ukuthi masibamba ikhefu lesifice bathi singani singabalungiseleleyo ukwenzela ukuthi sifunda phicende izimaka kusehlile. Senelise ukuthi lati sizitshe izigamba zethu laphana.
Usiyasiza ukubana nxa sokusela amalanga amalutshwane ukuthi kube likhisimusi kuba la accidents amaningi. Kumi njani lo nyaka?
Izingozi ziye zasiqalela vele krisi ngoba uzanakekela ukuthi emalangeni amangaki sisungule uDisemba lo kuke kwayenzakala umonakalo webhasi ebisukela eFolosisi yaHarare. Kwazokuba lenye esuke koBulawayo isiyile ukubhekisa eSouth Africa ingozi le yenzakalele khona ngale ngeGoli. Kodwa-ke ngesizathu sokuthi izizalwane zeZimbabwe bagcina bephendukile laba abantu bezodinga usizo kibo kwabo lapha. Then kukhona futhi ukuthi izimoto ezincane namakhombi njalo njalo nezingozi ezinye-ke ezijiyeneyo ezigcina zidala ukuthi abantu bagcine beswela igazi.
Siyasizwe ukubana abantwana besikolo yibo abaningi abanika igazi. Okwakathesi kumi njani?
Okwakathesi Chris bese ngenxa yokufunda ngokuya kwezikhathi sesifundile lathi ukuthi isigwenxa sethu sande ukuba laphana. Kangakanani-ke sihle sanxwanela bona abantwana besikolo besisebenza lama-boarding schools ikakhulu laba abantwana abazele behlala ezikolo masibangayo ekuvaleni lapha izikolo. Kwase kusithi kule qembu lakwantanga asebeqede izikolo okuthiwa yi-Place 25 Club Zimbabwe abazibika ukuthi bafisa ukuncedisa isizwe ngegazi elinamathumi amabili lanhlanu emgodla yegazi empilweni yabo ngemva kokuqeda isikolo. Kutho ukuthi laba yibakasisebenza labo kakhulu ngoba kulezi gaba ezithi esesike sasebenza khona e-Evelyn koBulawayo laphana sagijimela ePlumtree eDingumuzi Hall, sagijimela eGwanda eNasa Complex. Sesikhangelele ukuthi sisebenze lo mphakathi njalo okuBulawayo oyeqembu leli labontanga.
Alo ke umnumzana Sifundo Ngwenya isiphathamandla sogatsha lweNational Blood Services Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Woza Friday lamhlanje umculi uVictor Nyathi odabuka eBinga usethule indlikizane edlalade elilengoma zesitonga. UBenedict Nhlapo uxoxa lo Victor ngaleli dlalade.
Lo nguVictor Nyathi insizwa ethotshulwe yingwe eluphothe edede. Wasesiyafunda eluphothe primary laseBinga secondary. Lapha ke ukhuluma ngomfazi othole amacici kamakhwapheni endlini yakhe. UVictor uthi lolu luluju olungaxutshaniswanga nanhlaka ungokokuqala ukuthi lutholakale emoyeni.
Bakulindiswe ndangwetela magoma eshitonga kabingaya i-albumu yasiyazwa itewa kumalila ngombe kunyika yesiye balangwe kabi nkoko ndathi ndimwetele malila ngombe mukolisi ya mukhisimusi uno.
kambe kuchoni khona ukuthi imali langombe
lapha ngichaza ukuthi lapha ngibuya khona okomile akunazulu ugwadule nje olungakithi ngale lapha inkomo ezikhala khona zikhala zifuna manzi kulila means ukukhala ngombe zinkomo ngihlanganise irumba ngahlanganisa nejazz ngesidonga ongakaze kwenzakala ngakubi qoqa konke ngendaba ye message ekhona ngokujula kwayo ngayibiza imali la ngombe beat
kule dlalade lengoma ezisijaka lombili ikhona ethi dingo okuyindatshana yenja yeganga elisela labantwana. Victor uthi lo ngumdumo omutsha okumthethe umnyaka lezinyanga ukubheka
iyabazwa lapha mnumzana imali langombe beat iyabazwa andisazokhula ngoba ingoma zineng ezemali langombe ayetwa siyalila lokho noba kulindiswe ndabona uthethi no eziyami izimo yesu zonse bampande besu bonse bafika even olokuchikolo kutwa ndofunda izinto ziyalulimilwa bamwe bantu. So ndathi tufunde zechishobo chesu.
Uthi njengoba lo kungumdumo omutsha ithemba ngelokuthi uza kwemukelwa ngezandla zombili kube yiyo ekhala kuze kuse ngekhisimusi yalonyaka.
Namhlanje abasesidongeni nasesinambili bazohamba bechaya ingoma njengoba uChristopher Shoko wayishaya ngakhona. Izingene endlini ingoma endlini yakho uyizwe ukuthi ikhuluma nomntanami ngolimi lwakho. Ndathi bawulindiswe mbuli khisimusi mbuli asika namu. Ngayo magoma kabe emalila ngombe kuchitati nomu koliske roko echitunzi chenu chibole
ikona ake lelapo ati nobami bangu
iwa mujambezi mula manzi zambezi ngoye jotira mujanywe iwa gole ibinga mula manzi zambezi ngoye jotira mumanenywe
lapha ke ubuza amakhoko sendaweni yakubo ukuthi safa ngomhawu wamanzi thina sisenzikini yedamu kwenze njani
ndathi ndibuzi yakubami bangutekwa okungumka amwinka kumisongano kamunywamati ngamngakubuzi yanami buzo ukuthi aniswe nobami bangu ngiculele amakhosi wami ukuthi njengoba izinyamazana nanzi sinazo amanzi uzambezi uyaphuphuma bakithi amalahle nanga sinawo kodwa ilizwe lakithi yile lingathi li ntula kakhulu liphansi ngithi konakelephi makhosi wami
uthi ke kusasa lakhe lizavinjwa isibhakabhaka kodwa akudinga kakhulu uxhaso ukuze afeze lelo phupho
mutu supporte imagoma ngaya kushathi tuyenembo tuzwidilile ibana bafunde azezinzithi wimba siwe tinolangide luzuthu kathi uekta mu magoma omu inywe kamuli kufunda kamulangide luzuthu ndati mutasowi imagoma ngafundisa ibana ngayaka ibumi ngayaka imishobo
uphuma ke enkundleni ngayo nale ethi kumalangombe ayihwatshe izigubhu zibanjwe umhlabelele odumileyo uMafios kwathi uFred wagadla isiginci sebhonga kwesokudla esintantalaza phambili esibambe esokhohlo thintana lo Victor Nyati kuFacebook lawe unandelwe. Melesto Seven le Johannesburg le South Africa ni u Benedict Ndlapo.
Siyabonga Benedict Ndlapo singakehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. abachayeli bamabhasi bakhala ngokwehla kwebhizimusi lonyaka ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama uChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.